Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 6 Mbimbitho 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifanele ngamapolitics ezentandamo. Basebenzi futhi bafanele mina umlando inqube eDonation Chema, Felix Maka, and Raymond Combes. Sesifika laphana basebenzi futhi bona kulabanye benesibadinga basinika ama-results ukuthi bafonele. Basebenzi futhi basebenzisa umlando wokwenza udlakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo.
Ilontshi le itsho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. Ipolitics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Kube selibona ukuthi lingancedisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawula umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane weListeria usubulele abantu abaningi uvela ekudleni okugoqela iPoloni, iRussian sausage lezinye inyama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo lamhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababotshiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda, ungumgcini sihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu lomqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe. Bonke laba kade besenza lomhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababotshiweyo laba bayalandula ukuthi yibo abenze loludlakela lapho okwajikijelwa amatshe abulala amafastela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe lomlando incube omunye obotshiweyo esesitokisini sebulawa Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifanele ngamapolitics ezentandamo. Basebenzi futhi bafanele mina umlando inqube eDonation Chema, Felix Maka, and Raymond Combes. Sesifika laphana basebenzi futhi bona kulabanye benesibadinga basinika ama-results ukuthi bafonele. Basebenzi futhi basebenzisa umlando wokwenza udlakela phakathi komphakathi. Okulicala esibuyanayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisiza lapha atshela ukuthi hayi lingakali indawo esithole umbiko ovela phezulu. Njalo okusihlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abedniko Bebe lo uthi nezuri lo Alfred Nube balimele balencwadi labodokotela balamadokethi bareportile futhi khona ukuthi batshayiwe. Kodwa ibababotshiweyo uBebe uzibuyele wazingenela kantanti lapho emapholiseni wazifunyezwa. So kusuka kusikhathaza ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabakasiteli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahambi.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
hayi ukuthi sifuna zabasebenze khona ukuthi bavophe abantu abadilayo abale abareportileyo beyeke lo mamanga belo abakhona konoko kuyasihlukuluza kakhulu
manje libangaki khona
silichumi lani
like lakhulumisana lamagqwetha yini akhona amagqwetha alimelayo
ye akhona amagqwetha asincedisayo sibili lapho into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakobulawayo yibo bubothiweyo bonke okutho ukuthi kambe ubukhokheli bonke bade besilwa lethikitela amatshi
akula abavela kwezinye indawo ababothiweyo ezingasokobulawayo
hayi babopho ubukhokheli bakobulawayo bonke.
Hello ke umnumzana Mlandu Ncube isiphatha amandla sebandla le MDCT njalo engukansela wedolobho lakobulawayo ubexoxa le studio 7 ecingweni esestoksini sebulawayo Central Police Station. Abantu elamalungelo abesifazane sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezulu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, okwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekaMvimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngitsho ukuthi omama kumele baphakame babe sentendeni yombuso ekukhokheleni ephakament ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane lokubuswa kwelizwe yikwesikuthoyo lapha. Yikho ke sicela ukuthi omama basebenze nabobaba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokhele njengobomama.
Umphathi ntambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilonchi le ithi ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dirty game. It is not. It politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Kube selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilonchi le iqakathekile ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothilo besifazane edale lephalamende ukuthi basungule umkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesizakuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bekampaignele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labobaba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omele abakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anna Shiri uthi lumkhankaso kakumelanga uthiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labomama labo kabanikwe isikhundla ku-50-50 abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakhube i-15% kaibe reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi bayiphakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge, kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 busukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esipeni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-Listeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana le-Poloni lama-Russian sausage. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane we-Listeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni naye ethule kwabezindaba izolo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso isenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane we-Listeriosis uvela ekudleni okubalisa i-Poloni, i-Russian sausages, Vienna's, lezi nyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kuthaza umphakathi ukuthi ungadli imhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe ukwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimbundla uthi besabele kakhulu abantu ababo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma beye esikolweni sibalungiselela lokho kudla, amapaloni abo maviana ochizi, okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthi azikulungele ukudliwa, okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yiphi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenga ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashopu. So le nto mpela ingathi letha ukwesaba okukhulu. Mina njengami sengisesaba vele. Njalo ngiphoza abantu laniqaphelani bantu, umkhuhlane ongene sizophela ngokudla okukhiqizelelwe emashopu. So themba bantu ngoba sithembekelwe emashopu kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe sethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumane ukuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezulu kwalokho.
Health department sicela ukuthi iguquzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, ema-township, ema-suburb abantu yazi ngokusheshsha ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Ngokwamanje uhulumende wakwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enzwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igciwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama lokunye esikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lembideni. Okwamanje kwele South Africa usubulele abantu abaphose bafike amakhulu amabili 180 wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Kusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla leMDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Morgan Tsvangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elithumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla leMDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla leMDC. Okuninga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalo ludaba ekobulawayo.
ELeZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni leMDCT osekuthiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena umuyi uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlula. Nangesikhathi esaphila uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kutshaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Miserambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulawayo South, umnumzana Josephat Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Kube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe azangalandeli isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTsvangirai ngumuntu athe ngontando kayiphikisa ungakhaya isikhathi uphuma owelsman uphuma labo Gibson bebangani aqedakaliyo ube ngafuna ukuphikiswa khona okwenzakalayo yikho kuyenzela ukuthi yena ade yikho khona sokuphuma sobale ukuthi akade kwenza khona owaya ama-radical abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakuthi bekungasobukhokheli ade kulo buqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT umuyi uTsvangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Uyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubanza likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai singazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele kufika lapho kwathiwa khona uWelisincume Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshaywa uMakhuphe kobulawayo. Kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMdlori loTshamisa.
Evumelana labanye unkosazana Abigail Mophambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bunakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader ubaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu kusituation yonale esiyibonayo ku-MDCT by adding amazi vice president amabili. But also kuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozani Khuphe lobaba uTshamisa khathesi as things stand yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukamuyi obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakala ebandleni leli kusobala ukubana ubaba uThangirayi wehlulekile ukuthengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandlaleli kuze kwefika esikhathini esithiya. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho, hayi kuwalayensi kuphela kodwa elizwe lonke leli, ngoba udlwangudlwangu loba sebebutshengisa kuza-affecta abantu bonke eZimbabwe jikelele, njengase siqalisile ukubona abantu belimazana nani nani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esinalo kwezombusazwe we-Afrika kumbe owezimbabwe yonke jikelele esesilubona sekuvela kathesi kwi-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasekho amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda namhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lephalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuyi uThangirayi avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yisho esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo ele-MDCT ngemva kokubhubha kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla okweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli ye-MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 msakazo muhle. Mina ngingumayikhobe, umsakazo weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection ngo-8 ntambama. Namhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha, sibona ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla le-MDCT, njalo abe nguye ozamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho lwalonyaka encintisana nalo mongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni zaphezulu kunhlangothi zonke zempilo, ngaba kwezombusazwe, kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012465031 8. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana ebulenjini ku-Facebook.
Ake sizwe udaba luveza umbono kahulumende weleMelika.
Amalwecatsha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq asehlulwe ngamabutho akwele Iraq Syrian Democratic Forces lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwecatsha la sezibhidlikile kuthi-ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame umhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Kodwa-ke lokhu akutsho ukuthi amalwecatsha la asephelelwe ngumphako, lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulisana lamalwecatsha u-ambassador Nathan Sales wakweleMelika usanda kutshela umhlangano ohlolisisa ukulisana lamalwecatsha we-ISIS ukuthi amalwecatsha la asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezitshiyeneyo. uthi ukulisana le ISIS akupheli ngoba zokungena kwelinye ihlandla njengoba amalocatha la asebuyela emazweni achiyeneyo efuthelene njalo edlelana nezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labo hulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalocatha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalocatha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-internet njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalocatha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kunenge okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalocatha, ukuvalela entilongweni amalocatha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalocatha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. ELeSouth Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC awe SADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye usomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sitshelile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi efana nabo sausages, ama rations, lokunye okulistile ezingavuliwe ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lowo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lowo ukhona plus abantu bayafa, abantu bachiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angumakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weListeria. Ingcwethe ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqondane nempahla ezithengiswa ngaphandle ezithengiselwa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons nama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi uma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe. Kodwa yeyi kuyaphambanisa.
Umkhuhlane weListeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngapi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sibonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kumotsho inkokheli yebandla leMDCT kobulawayo elithumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.